sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 13 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amandla okumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afaka uhulumende ekhoneni aze abuyisele ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport.
Ombonami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esekhuluma ukuthi banike contract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign e-airporting outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla le-ZANU-PF, akula muntu ozavotela ibandla le-ZANU-PF ngomnyaka ozayo. Ikho-ke lizanqoba
I-commission ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ithi ngemva kohlelo lokubhalisela ukuvota, abesifazane yibo abaningi abakuluhlu lolu elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afake uhulumende ekhoneni waze wabuyisela ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport. Ibhakane elile hawu induku lomkhonto lethulwa kuleli gceke kuyona le iviki kwafakwa elinye elingelalutho. Lokhu kubangele ukuthi uZulu wesigaba semandebeleni avungame ngazwilinye enkundleni zokuxhumana kunye lasemphakathini okudale ukuthi uhulumende ahlehlele ngemva athi wayethula leli bhakane okwesikhatshana nje. Kwaqatshwa omunye ozabaza ibhakane elitsha elile hawu. Sixoxele intatheli zindaba uZenzele Ndebele, njalo ongumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site, onguye owethula umfanekiso owatshengisa ibhakane elile hawu lisethulwa.
Ombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esekhuluma ukuthi banike icontract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign e-airporting outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo, betshengisela ukuthi bananzelele ukuthi uhulumende weZimbabwe kabahloniphi especially abantu bangapha esiNdebeleni. Ngoba ungabala istatement lesiyana sivele nje asilangqondo, ngoba akula muntu ongathi yena ngemva kokuthi isign iliyane ehawu ibe khona for iminyaka phose 13 ebese sithi yena yayitemporali, so bazaphinda beyilungisa. So kuthi bakhiphe isayini etemporali baphinda bayireplacea ngenye isayini etemporali. So bekuyikundlela nje ukuthi bezame ukuvala ulaka abalubonileyo abantu betshengisela nje ukuthi abathabe omba abathabanga ngendlela abangahlonitshwanga ngayo ngohulumende weZimbabwe. Mbona ngani bebesizwa amanzi ngomuntu nje bade siza ukuthona komfule ukuthi ebone ukuthi kambe kuyini okunyangakwenza ewea abantu ukuthi bazamphendula bethini. Kodwa ke hayi, uhulumende ukutholile lokho kade kufuna.
Manje ngokuzwa kwakho bathi bazabisela na lona lelana ihawu elalikhona kumbe sokuzafakwa okunye njalo ukuhambelana lalo ihawu?
Khonapho ke kuyahlupha ngoba abacaci ukuthi bazabuyiselani. Remember bathi bona sebenike itender ukuthi kudesignwe eyinye isign yona leyo. So singathola nje ukuthi sesilohlupho sebefakile umbuyane handa airport yakubulawayo kumbe befaka umongameli welizwe kwase kuthiwa airport si Emmerson Mnangagwa airport ngoba abantu laba kumele sibananzelele nje ukuthi bona inhloso yabo yikudiliza imbali yamandebele ukuthi nje kungabila anything amandebele aziqhenya ngayo ungazibuza ukuthi indaba kungayela imali kungela anything kungela sithombe zikamzilika singela sithombe zikalobhengula o amanye amakhosi emathebeleni la ngapha indaba engekho emalini kodwa sishona sibona umbuyane handa sishona sibona Great Zimbabwe into ezinjalo so singamangala nje singaba lokungumbe sizathola sesibuyela futhi sesikhuluma ngendaba nale bebuye le yinyi sign engelani lokwenza ukabulawayo kumbe emathebeleni ngoba injongo yabo vele ikucitsha imbali emathebeleni bazimisele bona ngeshona nationalism
uzenzele Ndebele intatheli zindaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba eyesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo abanye abaqhuquzele ukubuyiselwa kwebhakane leli ngumkhokheli webandla leMRP umnumzana Mqondisi Moyo ngesizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ngiyabonga baba Chris Gande labalaleli akusoqiniso ukuthi ihawu likhitshwe airport ngenxa yokuthi ubaba uJoshua Nkomo wayekhanya ngani ungumkhokheli omele amandebele iqiniso ukuthi ihawu likhitshiwe nje airport kuzinanzelelwa njalo kucitshwa imbali yamandebele uzakhumbula ukuthi ihawu lomkhonto lenduku kwaba yizo izikhali ezasetshenziswa ngamabutho kalobhengula lapho babesilwa laba mhlophe abamhlophe bephethe izigwagwagwa besebenzisa yonke imibhobho ababelayo ngaleso sikhathi amabutho kalobhengula esilwa evala ngebhetshu uzananzelela ukuthi silayo ibhekli of lalaphansi silayo ibhekli of gatade silayo ibhekli of empandeni layo ibhekli yasebhubhu zonke lezi kuyizimpi amabutho enkosi lobhengula alwa khona evikela ukuthi abamhlophe bengasithumbi besithathele umhlabathi ye ukukhitshwa kwehawulele epho Tizan PF government inanzelelile ukuthi thina ke njengemthwakazi Republic Party silibandla elivuselela konke okungabe bekuzilokwenza lesiko lethu lemvelaphi yethu osokubonisa sobala ukuthi khona ngempela lathi sinjalo siyayisebenzisa ihawu siyasebenzisa induku lomkhonto ngoba sitshengisela ukuthi siyona kanye insilelani yamabutho ethu inkosi lobhengula konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi Zanu PF iyaphanika umsebenzi omkhulu wenziwa yimthwakazi Republic Party ngoba bayazama ukwesula yonke imbali elokwenza lokuthi kubonakala ukuthi amandebele ngobani njalo imvelaphi yethu ingapi uzananzelela ukuthi baqeda ukusifakela imali elobuso kumbe ngithe lepikitsha likambuyane handa okutshengisa sobala ukuthi kufihlwa eyethu imbali ngapha ukuvuswa eyamashonaland khona ngale ngoba umbuyane handa uyaphakanyiswa kodwa inkosi lobhengula ayiphakanyiswa
Abanye ngabathi khona uphawu olwesigaba semandebeleni kumele kube indlovu hathi ihawu ngoba indlovu luphawu olukhona la kumanisipala wakobulawayo uthini wena ngalokho
kuliqiniso babugande konke lokhu kuyindlela nje yokufihla imbali yethu ngoba indlovu thina sasisebenzisa lati njengophawu lwethu lomdaku kodwa ke izekhi yasimisa isithunywe yezanu PF yathi indlovu ingilunye nyamazana ezifikelweyo kulele leZimbabwe soke akulandaba lihawu akulandaba indlovu konke lokhu kutshengisa imvelaphi yephu kutshengisa ukuthi singobani imbali yethu iyacitshwa ngabomo kuphronyuthwa imbali yeZimbabwe ngoba ungadiliza isizwe uthathe iculture yabo uyilahle usiqede yonke into ngalaba bantu njalo sizananzelela babugande ukuthi ngo-2018 iMRP iqalisa ngo-2014 isimboli yethu ibiyindlovu bakwenza ukuthi ngo-2018 sokusele 3 months ukuthi ama-elections afike basitshintshisa indlovu bathi indlovu ingezinye zezinyamazana ezinhlanu eziprotekthiweyo elizweni kungokunjalo akumelanga ukuthi sisebenzise indlovu bathumela ke izekhi ukuthi isitshele ukuthi sekele ukusebenzisa uphawu lwendlovu yikho uthola ukuthi kathesi MRP isebenzisa lona leli kanye ihawu elilomkhonto lenduku konke lokhu kuyatshengisa ukuthi izanu PF yesaba ukwenza kwe-MRP ngoba bayabona ukuthi siphethe ihawu lenduku lomkhonto okuyindlela esitshengisa ukuthi sizivikela kanjani singaba kamthwakazi
umnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le-MRP kuke kwaba labanye abebandla lezanu PF okuthiwa bathi ibhakane lehawu lomkhonto lenduku akutshengisi ukuba umuyi uJoshua Nkomo onguye owahlonitshwa ngokuthi igcekeleli liphiwe igama lakhe wayengumkhokheli welizwe jikelele hathi isigaba yikho kwakumele ibhakane lehawu lisuswe kufakwe elilenyoni yelizwe. Sibuze isikhulumeli sebandla lePatriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintathelizindaba ukuthi ulubone njani lolu daba.
Engikubona mina kungalunganga ukuthi uhulumende aphonguvuka ekuseni ejuma abantu ekhupha uPaul lolu abelufake e-airport engazange akhulumisane loZulu wakobulawayo, ngoba abantu badinga uhulumende ongazenzeli umathanda kodwa owenza izinto ngokubonisana labantu lokho kuthiwa yi-consultation, ngoba lanxa nje i-airport le iligcekele indiza mchina likahulumende kodwa kubalulekile ukuthi uhulumende ahloniphe abantu bakuleyo ndawo lapho i-airport leyo ekhona, ngoba ayizimelanga nje yathi dandalazi egangeni kodwa isendaweni ephethwe ngabantu baleyo ndawo, iyingxenye yempilo zabantu bakobulawayo. Kungakho bekufanele ukuthi uhulumende akhulumisane labantu bakobulawayo anikeze lezi zathu zokuthi lolu phawu lukhitshelwani njalo kuzokwenzakalani ngalo.
Iningi lithi ukususwa kwehawu lokho yukweyisa ubuntu besindebele. Uthini wena ngakho lokho?
Ukudelela singakutsho yikho khona lokho nje ukuthi uhulumende kakhulumisana nanga labantu anduba akhiphe ihawuleli ebelise airport. Kodwa angiboni ke mina ukuthi kungani kufanele abantu kumbe isizwe samandebele sizwe sidelelekile ngokukhitshwa kwehawu ngenxa yokuthi ihawu ngesingami alilani lobundebele, alilani lensika yamandebele. Yebo sengingezwe abantu besithi bona igama lethi Ndebele lisukela ekuthini abantu bamahawu amade, kodwa khona ukuthi amahawu amade kubonisa sobala ukuthi akusiwo wodwa amaNdebele abesebenzisa amahawu lanxa nje awabo abemade. Ihawu ungabheka amadolobho cishe wonke aseZimbabwe kuma emblems awo kumbe ngithi mina kuma coat of arms wawo alalo ihawu, okutshengisa ukuthi ihawu enda kuphelele eZimbabwe kuphela, langaphandle Zimbabwe lapha eSouth Africa la kwamanye amazwe cishe wonke aseAfrica alalo ihawu. Lokho kubonisa khona ukuthi ihawu liyinsika yeAfrica yonke. Kungakho angiboni ukuthi ubuNdebele busuke bungene ngapi lapha, ngoba nxa sesikhuluma iqiniso uphawu lwamaNdebele olwazakala luluphawu lwenkosi yokugcina yamaNdebele uLobhengula yindlovu, simazi eyindlovu. Yikho lokho le dolobha lakobulawayo uEmblem yalo coat of arms yalo lilendlovu hathi ihawu kuphela. Ihawu eliwu emblem yakobulawayo liqinimekile lifana nje lamahawu angatholakala noma ngapi, kukanti ele Harare yilo eligcweleyo. Lokho kubonisa sobala ukuthi akulani lobuNdebele. UbuNdebele sibazi bungendlovu, yikho nje sasithi enkosini uLobhengula wena wendlovu. Kodwa ngicabanga futhi njalo ukuthi okuzondisa abantu kakhulu phezu kokuthi abalandwanga kwakhulunywa labo ukuthi ibona bavele uhulumende abasamthembi, kungakho yonke into ayenzayo lanxa ingela sizathu nanxa ingahlukumezi kangako okwensika yabantu kodwa ngenxa ukuthi kwenziwa ngumuntu ovele engasathembakalanga, yikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezondela laloba yini.
UMnumzana Mxolisi Ncube isikhulumeli sebandla lePatriotic Front njalo eyintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Uluhlu lwabavoti iVoters Roll itshengisa ukuba abesifazane yibo abaningi ababhalisela ukuvota kulabesilisa elizweni lonke jikelele. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi inani labakuluhlu lwabavoti iVoters Roll yizigidi ezifika phose isikhombisa 6.7 million kuzigaba zonke zelizwe. Abesifazane yibo abakhokhelayo ngaphandle kwesigaba semaswingo. Isigaba semathebeleland south iso esilabavoti abalutshwana 266,581. Kulandele esakobulawayo esilabangu 270,629. 270,629. Isigaba seHarare yiso esilabantu abaningi 949,782. Kulandele eseMidlands esilabavoti abangu 764,161. Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma by elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla libhuqe elezana PF ngombimbitho laliphinda njalo kukhetho olwenziwe ngomgqibelo odluleyo. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lo councillor we CCC wobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Okwenzakale kuma by-elections lapho kunqobe khona ibandla le Citizens Coalition for Change kuma councillors la kuma members of parliament inkombandlela yalokho okuzenzakala ke ngomnyaka ozayo u-2023 kuma general elections kusobala ukuthi ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa lizanqoba.
Abezanu PF bathi liyazikhohlisa bazalitshanje balibhuqe kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana bezimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla lezanu PF akula muntu ozavotela ibandla lezanu PF ngomnyaka ozayo. Ikho ke lizanqotshwa lidlile ibandla lezanu PF bamangaleke bona njengoba besithi bona bazanqoba thina simangale bona iba bazamangala ngoba njengebandla sibhalisile abantu abaningi kakhulu sathi thina sikhangelele ukuthi sibhalise abantu abafika i-6 million ukwenzela ukuthi sithole amavoti eneleyo ukuthi-ke sinqobe ngomnyaka ozayo. Ikho ke labo bantu kesibabhalisile abatsha labantu abevele bebhalisile bazavotela ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba sokusobala-ke ukuthi ibandla lezanu PF liyehluleka umbuso kamnankagwa uyehluleka ngoba abantu sebehlupheka-ke ukwedlula isikhathi abahlupheka ngaso kubusa uRobert Mugabe. Sokunzima kakhulu, yikho kangiboni-ke ukuthi kulo muntu ongavotela ibandla lezanu PF ngalesi sikhathi.
Abanye bangabuza kansila ukuthi lina njengoba lihlala likhala ngokuthi izanu PF iyaqilibezela kukhetho linqobe njani pho kuma by-elections lawo.
Akukaze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Okokuqala, abamabandla aphikisayo bayalelwa kwenza imihlangano. Abamabandla aphikisayo kabakhitshwa ke kumabonakude kwi-ZBC kabakhitshwa njalo kumaphephandaba ke kaZulu ke kanjengabo Chronic labo Herald. Ungabona bekhitshwa ke kwimidiya yena le yestate babe bethethiswa bethukwa. Yikho ke inhlelo abazenzayo ke kabakazikhitshwa ke emsakazweni kanti kabavunyelwa njalo ukwenza inhlelo kakhulu ke emaphandleni lakwezinye izindawo eziphandle kwamadolobho. Yikho ke ukuqilibezela khona lokho kokuqala ukukhona bese kusiba khona njalo ukuqilibezela ke kuma votes ngaso kusenza i-tallying kunengi ke kwenzakalayo ke ibandla lezanu PF laqilibezela. Kodwa ke itsunami ekhona ezayo ngomnyaka ka-2023 lanxa bengazama ukuthi baqilibezela soze bakwenelise khona lokho ngoba abantwana bezimbabwe bazabe bephume ngobuningi babo ukuyavota. Siyathembisa abantwana bezimbabwe ukuthi ke phumani ngobuningi lihambe ke vota lingavota ke izanu PF soze ukuqilibezela ngoba iyayibidliwa okumangalisayo njengalokho kwenziwa uLungu eZambia wadliwa nge-over a million. Xa bedliwe over a million kuzaba nzima ukuthi baqilibezele.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-CCC njalo engukhansila wedolobho lakobulawayo. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma olilunga njalo le Central Committee yaleli bandla uthi ibandla le CCC liyazikhohlisa.
Nxa sikhangele ukhetho lwalusanda kwedlula solufuna umuntu olukhangelisisa ngelihlo lokukhangela ngendlela oyithwa ngesilungu i-analysis of figures, i-analysis of the environment or the terrain evoti yangkhona. Lokho ngisho ukubana nxa sikhangele sikhangele ukubana isifo siyileyo mina eloku ngisitsho nakathi ibona kuyafanana le-MDCA eyayivele ikhona naleya ivele ile-stronghold yayo kuma-urban councils kumbe ama-urban constituencies bavele bahlala bengabantu abanqoba khonapho kodwa benqoba ngamanumba aphezulu ama-figures aphezulu kakhulu. Kathesi singakhangela ukhetho oludlulileyo ukhangele amanumba abo abavotele ngawo lamanumba ethu esivotele ngawo uzabona ukuthina lapha kuma-urban constituencies lapha iloku siphisa amanumba ethu alokhu estanda okutshengisela ukubana kule nto eqondileyo esiyenzayo kumbe abantu sebezisisa okungcono kulalokhu abazisisa ngako ngo-2018 okutshengisa ukubana singayala lokusebenza kuhle nabantu laba bangengozi yokubana kulamanye amasipese thina sesibahluthulele wona ngoba sesenze into ethusha ngumphakathi okhona khonapho lapho abahlala khona. Kanti em-23 bazabona sibelahlekelwe ngamanye ama-contrit akazebelawo kuqala njalo lamanye ama-councilsit akazebelawo kuqala.
Lina njengezano PF baba Juma livame ukuziqhenya njengokuthi kalinqotshwa kuma by elections. Ilokho okwenzakeleyo kulikhathazi lanxa nje lesithi lidobhile lapha lalapha.
Akukhathazi ngisho ngoba yabona ama-dynamics amaningi abasizakala lapha elizweni lokungafika information kuhle ebeini ngabe ungokunye wezinto okubangele ukubana izinto zezimeke ngendlela nale ezime ngayo kuningi osokwenziwe nguhulumende lo omusha ukababa umakako kodwa ukhangelisisa izinto zokwenza lezi ezihle ezenziweyo ade zingakafiki ebantwini ngokuphelela abantu bazibona kuhamba njani into ade ngibamele ukuthi bekulokhu kufakwa i-perspective e-opposition ku-social media nasebantwini abantu abaningi abalaleli i-ZBC balalela ama-registration nanawanjawo-Studio 7 nalilani iziningi ibazeleti bethi baleka ekufikeni kuma-stations abana ngathi sifake umbono wethu njalo sifake abana siyenzani sesingaphi kodwa-ke kathesi lokubona ukhuluma lani la sesingena ku-Studio 7 sesingena kwamanye ama-publication njalo sesingena nakwi-social media.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF njalo elilunga le Central Committee yaleli bandla. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eZimbabwe lilakho kuzithola lisenkingeni kulandela isikwelede senkampani yamandla kaGetsi eyezesa ebikwa isile sikwelede se-$37 million. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe unkosikazi Beulah Chirume owayengumholi webhodi yenkampani yencingo e-Net1 ukuthi abe ngusibalukhulu wogatsha lwezokuqutshwa kwembiko. Okwamanje singilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sifinyele ku-Studio 7 salibonani nonke abasakazi abahle. Hayi, sijabulele ukusethulelwe indaba ezinhle ezilesiqiniseko njalo manje. Hayi, siyabonga nami ngokuqa ngokwesibili kodwa ngeyizwe yami i-voice note la ibalwa manje ukuthi hayi siyalibongisa ngomsebenzi eliwenzayo. Sengathi inkosi ngalikhokelela isinikeze indaba njengokuba zinjalo. Amen, siyabonga.
Salubonani balandeli Studio 7 okhulumayo ngondlovini kolese Botswana.
Salibonani ku Studio 7 libingelelwa nguMoses lapha eMawane eGwanda. Mina ngizothanda ukuphawula ngalamadoda abafowethu laba abazibiza bethi ngabe MRP. Umadoda ikhona into engihluphayo ngani bafowethu. Angisali ukuthi lingamandebele. Njalo futhi singamandebele sinjalo sifana la yonke imhlobo lapha ezimbabwe. Zimbabwe. Asikho special thina yebo and akekho umuntu o special kudlula thina lati. Kodwa ukwenza kwenu likwenza ngenye indlela. Likwenza kubukeke songathi thina amaNdebele o as umthwakazi special than any other emhlobo lapha ezimu. Njalo kumele linanzelele ukuthi thina singumthwakazi sibalutshwane kakhulu kudlula lawo elithi ngamashona. Njalo lezi yasikhathe siyakudala ezokuthi kuleshona kulendebele kula wathwathi sezadlula kudala abafowethu. Ngakho nyalicela alizame ukubambisana labanye abantu sizame ukukhipha uhlupho oluyizanu PF. Izanu PF yiyo uhlupho esilalo eZimbabwe. Hayi ukuthi umshona or else kanjani. If I am not mistaken uChamisa enjana gazi ngento zegugu rawundi umfana omncane ongaziyo so lithini ngalokho lina lithi kumele ukuthi ajeziswe le izono zabo khokho babo hayi akusebenze kanjalo njalo bafowethu into okumele siyenze manje ikwakha asakheni singadelize ngiyabonga
salibonani salibonani basakazi baka studio 7 yani lonke balaleli baka studio 7 engilithanda kakhulu mina ngikhuluma ngilapha elubhani emakhaya sibili sithi ah izanyu bengabanye abantu sibili hayi abethi nje basuphele ukwenza la ilokuze izanyu siphele ngekwenzayo ingenye esilalo basisibona ukuthi hayi akulaludo ngo 2023 njalo nqala ukhule cabanga sile ukuthi kambe angathi lonye ukusiyafika ku 2023 uzasenzela okukhulu wayevele ngaphi ngesikhathi sonke senzelwa ngecampaign yokucela amavoti kuphela thina sikudinga ukuthi kalungisilizwe ngoba ilizwe lilungiswa ngamavoti ngazokucela amavoti kona lilungiswa asikukhanyeli phakathi kwesikhathi uyabudlela imali nxa usudinga izandla khona ukhumbula ukuthi ngiyabalinga abantwana bayengwa ngeswitz emlonyeni kodwa ungakuhlihlela iswitz emlonyeni ukuthi kudlile ha sesiphelile isikhathi zanyu esiphelile isihlobo zami hayi selibusile 42 years sina udedelwana hayi sekuphelile phumani bo phumani machegu lidla amapentsheni seliluphela akulalo yedwa omutsha phakathi kwenu kwele zimhlophe nke yebula ibimbi sonke sayilwa hayi hlalani phasi macomrade
Sanibonani sanibonani ku Studio 7 sanibonani ku Studio 7 okhuluma ngo Jay Moyo ngajabula le audio mayingafunda la nginesikhalazo la labantu base bakozukho kumbe ngithi la labantu bezani PF waye makumele ukuthi baqhathe even ama conductor oyini imisebenzi eminingi okufanele ukuthi ivuke nga sesitshelwa ngabo 5O level lokuba ngiconductor kudingeka i 5O level liyabona ukuthi into abayenza ngcono bazenzele into zabo ikudelelwa khona lokho sicela ukuthi bake basihloniphe imisebenzi yangabe siqhathe kuphela kungazange kudingeka into ezinele
Ngibingelele kubasakazi bonke abasakazi wethu abahle abasinikeza indaba ezimnandi kangaka. Mina ngingubusani Mika obuya kwesigangatsha. Ngidlulise nami umbono wami lapha kuma politician. Ngithi ke asibe niqembu elilodwa, sijoyine iCC, silwe nesitha esisodwa, singangeni ngapha nangapha, silwe nesitha esisodwa. Uma singalo lesitha sethu lesizano, sisinqobe, sesiqala ke kuvula la maqembu amanye afuna ukuvula ngoba umthetho yabusukona. Ngoba ngicike kakhulu iqembu lezano, hayi siyahlupheka kakhulu ngaleli qembu. Kambe shuwa singaze sisebenzele igovernment, na amakhombi la emithova, sisebenzele igovernment. Bazi chaphaza bayenza yonke into sibili hayi izana hayi ayiphumi ehlulekile sibili bemfuna beya lo mbiko wami uhambe uyozofika endlebeni zakhe nomnankaka uyehlulekile akayehle esikhundleni ayehle sibili isikolo ziyadula asiholi isikolo ischool fees siphezu kwale mali esitholayo sithole ngaphi imali sidle ini sigadeni masemsebenzini hayi government emnankaka hayi you must fall down
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Bakwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amandla okumanyana kukaZulu esigaba semandebeleni abamba uhulumende ngamandla ukuthi abuyisele ibhakane leJoshua Nkomo International Airport. Ibandla le-CCC lithi unqoba kwalokumabhayi elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba njalo ukukhetho lomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.